Namhlanje kwezomnotho amalunga edale leParliamente yasekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwa kubomakhale khukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olwebhajethi olwethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngunongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelele ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo, kodwa kukhona lapha okusilela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangele ezemfundo sithola ukuthi kathesi ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho esiliphecelezi ngesilungu yi-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzabuya afake njalo i-tax ezathatha amafoni. Kathi amafoni layo athi sengani sesithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile-nethiwekhi. Ozokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokhu esikudinga ngesilungu yikufinyelela kwezemfundo. I-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba yisinqumo, ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane lesesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhluphela lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafikelele ufika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisane nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota lakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba umgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zezikolo.
Okwesibili engukhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nte ngiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafishane ukuthi uvele kaze uzafike kubanga lelani saselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasozebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzasilela lapha. Ngifisa achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi ukuthi ezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangelele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi siwusise kathesi singakangeni kona uJanuwari ukuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kathi kungani singathi ibhajethi yakhe iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha sikhangelethi kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethi ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusuka ukuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike upahla zoluthethwe ezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi sina yi-quality climate change education aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zingaze zahlukuluzeka kakhulu xa kuthiwe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalokhu esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lokunqongqoshwe wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 kungena ngaphi khona lokho ngoba ngezinye izinto ezizasenza ukuthi singazisabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Anglestone Swanda ngalolu daba.
Le-tax itshengisela esingakuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebavale lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonongo weZimbabwe uweyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo iTax. Abantu abaningi baku informal esikuthi informal sector. Abantu abaningi baziphandela, abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa iTax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawethwa ngemva kwezindlu babe formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi bayebethathe ama-cellphone tax akusoze kushintshe ndawo. Ngikugambela ibhrugu elivele selivuthuka.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo.